abachayeli kumele bachayele ngonenzelelo, akumelanga bahambe lesichube esiningi, njalo babe nezwelo kulabo abahamba lezimoto ezithi thina ama-public services vehicles.
Manje ungasitshela ukuthi emgwaqweni lapho kuzaba kunjani, uzulu ikakhulu abachayeli bazananzelela yini ukuthi kuzaba kulamapholisa amaningi na?
Kakhulu amapholisa abe khona, abanye esisebenza labo abe-VID Traffic Safety Council babe khona njalo. Bona abanikazi bezimota kakhulu thina ezithi ama-public vehicles kumele basincede lokukhuluma labachayeli ukuthi bananzelele imithetho yonke emgcwaqweni.
Bakhona abanye abake bekhale ngokubana amapholisa la abesemgwaqweni kuma-roadblocks angani kawabaphathi kuhle njalo bafuna ukufumbathiswa. Uzalithini lina ngalo?
Thina sine-complaints desk lapho esithatha khona izikhalazo 24 hours, inumber ezithi 703631, ngiyaphinda njalo 703631 STD 04. Umuntu angaba lesikhalazo angasithinta, kungaba lepholisa elithathi imali emgqaqweni siyalibopha lihambe ejele njalo umsebenzi uyawuchiya.